emhlangano ube khona abantu babuyile esibini ngobuningi, it was a full house. Izinqumo ngokuthi abantu bathi ama taxes lana azabulala ama businesses vele. Abanye bathi kawakhuphe completely ngoba vele abala lutho ngama traders abazama nje ukuthi bathi hand to mouth, abala capacity ukuthi bakwazi ukubhadala ama taxes. Abanye sithi khona nabona ngabe kuthi abala ama grants that they were given to start their businesses, ngabe bayavuma ukuthi bhadala ama taxes ngoba kuyabe benomlando ukuthi bethole imali from your support as a micro businesses, they need to pay taxes. But bona baziqalisele bexotshwe emsebenzini ngemva kokuvala kwama firms, so kunzima kibo ukuthi bakwanise ukubhadala ama taxes lawo. I-passport iyadura, ngabe uhulumende uyehlisa, uyikhwezile abaningi baza kuthi sebeqonde siqume egangeni, and then kuyabangela futhi ukuthi impahla zibe zibesimagidi ngoba babengasangeni emngcele evunyelwe. Bekhala ngokuthi abama-wholesaler ukuthi impahla zabo zihambe emalangeni kade kumile, kusengahambi. Bazwile ukuthi kuthiwa kulo tshintsho oluthize lwenzakeleyo, but into yakhona yakacaci kahle. Abanye bengathi bayesaba ukuthi engxenye akusoqiniso, abakatholi i-information ekwanileyo ngokwenzakeleyo. And then basebecela futhi ukuthi nxa yohulumende ezaletha such a measure, abanike i-moratorium ye 6 months to at least gradually understand ukuthi kufunakalani, than ukuthi kuhle kuthiwe khonapho bhadalani i-tax. So ngathi yizo izinto ezimqoka ezile emhlanganweni.
Lisuka lapha lizathatha liphi inyathe ukuthi lifikise izikhalazo zenu kuhulumende?
So akade elalele emhlanganweni kade khona ngokudumisana Ncube, olilunga le SMEs advisory council, advisor i-government on ama matters ama SMEs. So kade khona ethatha lezo zinto, uthena uzazihambisa ke kuhulumende ngoba kungumsebenzi wakhe lo, yikho vele akukhethelwayo waphiwa leso sikhundla. So ubethatha le zinto ezibhala phansi, so besithi kusasa uzathi aqalise ukuxhumana lengathi zikahulumende ezithize, ebanika i-feedback ngokukhulunywe emhlanganweni le. So sikhayela ukuthi into yaba into esiphangiphangi, njengoba nishinto kusasa nje lokhu uzeqala ukuthi usebenze. Nabezindaba ade bekhona beyenza ama-interviews bethatha becover, so kusasa sikhangela ukuphuma izitori ezithize lapha emsakazweni etshiyetshiyeneyo, including nalo Studio 7 ukuthi abantu bathini. So engithemba ukuthi umbiko vele namhlanje yalalufikile emahofisini khona lamakhulu ahulumende ukuthi abantu bebesithini emhlanganweni.
Libona ingane uhulumende ngalalela lokho eselikuthile.
Esikugqugquzelayo ukuthi kusasa uhulumende ngabe uyaqakathekisa ukuthi abuze abantu, uyakho indawo zebudget lezi, kuyadinga ukuthi abantu babuzwe batsho imibono yabo, ukungabi kuhanjwa nyovane kusiyaphambili kusiyanyovane. Izinto azilungise kawani ngoba khonokho ivina le edlulileyo izinto eziningi zibe disrupted, amabhizinisi amaningi abathengisanga, abantu bathese kumele begijime beqalise kutsha, kudingakala izimali zama-school fees nokunye ukuthi izinyaka kuqala kunje. So kuyaphambanisa kakhulu kwezomnotho ukuthi izinto zenziwe kuvuke kusasa kutshintshwa. Kodwa-ke asethemba ukuthi lezo zinqumo ezivekiweyo zizaphendula ade kutshiwo ngabantu namhlanje. Ngokubala kwethu khanya lezi zinqumo ezifakiweyo izinqumo engathi ngezi-temporary ngoba kuthiwa kusakhulunyiswana. Mna nithembala kuthiwe kusakhulunyiswana, kutho ukuthi kusasa kwavuka sokulokunye kunjalo. Njalo kumele siqhubeke sikhulumisana lohulumende sifikisa izikhalazo zabantu ukuthi abantu bona bathini.